Isahluko 13. Qhubekani litshengisa ukuthi lilothando lobuzalwane. Lingakhohlwa ukwamukela abantu bemzini, ngoba abanye ababekwenza lokhu bamukela izingilosi bengazi. Hlalani likhumbula abasemajele, kube angathi libotshwe labo futhi likhumbule labaphathwa kubi njengoba lani lingabantu. Umtshado kumele uhlonitshwe yibo bonke njalo umbheda womtshado kumelanga ungcoliswe. Ngoba uNkulunkulu uzakwahlulela abantu abaziphatha kubi kanye labafebayo. Ekuphileni kwenu, lingabi ngabantu abathanda imali, kodwa suthisekani ngalokho elilakho, ngoba yena uthe, angisoze ngikuchiye loba sekutheni, angisoze ngikulahle loba sekutheni. Lokhu kwenza sibe lesibindi sokuthi, uJehova ungumsizi wami, angisoze ngesabe, umuntu angangenzani. Khumbulani abakhokhelayo phakathi kwenu, abakhuluma ilizwi likaNkulunkulu kini njalo likhangelisise impumelo yokuziphatha kwabo kuhle, bese lilingisela ukholo lwabo. UJesu Kristu lokho enguye izolo lalamuhla, futhi uzahlala enguye kuze kube nini lanini. Lingadukiswa zimfundiso ezitshiyeneyo, ezingaziwayo ngoba kungcono ukuthi inhliziyo iqiniswe ngomusa womkhulu, kulokuthi iqiniswe ikudla okungabancediyo laba bakuqakathekisa kakhulu. Silalo i-altare, njalo benza inkonzo engcwele ethendeni abalalungelo lokudla okukulo. Phela izidumbu zezifuyo zazitshiselwa phandle kwezihonqo, bese kusithi igazi lazo lithathwe ngumpristo omkhulu angene lalo endaweni engcwele libe ngumnikelo wesono. Yikho ke lo Jesu wahlutshwa ngaphandle kwegedi lodolobho ukuze angcwelise abantu ngegazi lakhe. Ngakho kasiyeni kuye ngaphandle kwezihonqo sithole ihlazo lelo yena lithwalayo. Phela lapha asilalo idolobho elihlala kokuphela, kodwa silindele ngabomvu idolobho elizayo. Ngaye asiqhubekeni sinikela kuNkulunkulu umhlatshelo wokudumisa, okutsho amazwi aphuma emlonyeni yethu, simemezela ibizo lakhe obala. Kanti njalo lingakhohlwa ukwenza okuhle, lokunika abanye lokho elilakho, ngoba imihlatshelo enjalo iyamthokozisa kakhulu uNkulunkulu. Lalelani abakhokhelayo phakathi kwenu, lizehlise kubo ngoba bayalilinda futhi bazalandisa kuNkulunkulu. Lingenza njalo, baza kwenza umsebenzi wabo bethokoza, hatshi bekhonona ngoba lokho kungalilimaza. Qhubekani lisithandazela, ngoba sithemba ukuthi silomzwangedwa omsulwa njengoba sifisa ukuthembeka kukho konke. Engilikhuthaza khona kakhulu ukuthi lithandazele ukuthi ngibuyiselwe kini masinyane. Sengathi uNkulunkulu wokuthula owayivusa kwabafile inkosi yethu Jesu engumelusi omkhulu wezimvu, ile gazi lesivumelwano esingapheliyo, angalipha konke okuhle ukuze lenze intando yakhe. Kwangathi angasebenza kithi ngoJesu Kristu ukuze senze okumthokozisayo, yena kakhazinyuliswe kuze kube nini lanini. Amen. Khathesi ngiyalicela bafowethu ukuthi lililalele ngesineke ilizwi lele ngilikhuthaza ngalo, ngoba ngilibhalele incwadi emfitshane. Ngifuna likwazi ukuthi umfowethu Timothy usekhululiwe. Nxa ngafika masinyane ngiza kubuya laye sengizolibona. Bingelelani bonke abakhokhelayo phakathi kwenu, kanye labo bonke abangcwele, abase-Italy bayalibingelela. Umusa omkhulu kawube lani lonke.